1, 2, 3. Umnumzana Sikhala wake wabonwa ngabodokotela bakhe kanye labakahulumende ekhonale entolongweni kumaviki ambalwa edluleyo. USikhala akasanelisanga ukubuya emthethwandaba kamantshi eHarare lamhla kule mibiko ethi uyagula kakubi lapho avalelwe khona eChikurubi ngemva kokubotshwa ngoNhlangula wanyakenye. Abalondoloza izibotshwa emajele abangathandanga ukubethwa ngamagama bathi uSikhala wehluleke khona ukugada imota ethwala izibotshwa ngenxa yokungezwa kahle. Abatshutshisi bathe bakubone kufanele ludluliselwe phambili lolu daba. Elinye lamagqwetha kaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthi sebegijigijima ukuthi babone ukuba uthola usizo lwesiphangiphangi.
Ikhesi yakhona namhlanje ayisaqhubekanga ngoba ube ngekho, so sizoqhubeka mhla ka-9 February. Abagcinayo ngale Chikurubi Maximum Prison bathi yena akezwa kuhle, so thina asikambone okwamanje, yikona sizayakhona eChikurubi siyobona ukuthi uzonjani.
Unkomo uthi bakhathazekile kakhulu ukuba imithethwandaba iqhubeka ilokhe imncitsha ithuba lokuthi ahlawule isibambiso sebheyili ingamzweli lokuthi yena ngokwakhe uligqwetha elisebenzela kiyo lokuthi akezwa kuhle. USikhala usenze imizamo elitshumi lambili yokucela ukuba avunyelwe ukuhlawula ibheyili, kodwa imithethwandaba kamantshi lo we-High Court imalela kuzo zonke izicelo.
UJob Sikhala kaso yena ordinary person. USikhala ngu-member of parliament owezungeza West Coast constituency. USikhala ligqwetha and kumele ama-courts labo bamthide njengomunye wabo. Yisifiso sethu thina njengamagqwetha ukuthi hhayi amalungelo akhe a-observe le dali, kodwa hhayi sizawubona lathi sizayenza lokho konke esikukhwanisayo ukuthi sisimkhuphe ejele.
Umnumzana Sikhala wake wabonwa ngabodokotela bakhe kanye labakahulumende ekhonale entolongweni kumaviki ambalwa edluleyo. Kasisanelisanga ukukhulumisana lesikhulumeli sohlangothi lwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services uNkosazana Meya Kanyezi ukuthi sizwe ukuba uSikhala wanelisile yini ukubonwa ngodokotela ekuguleni kwakhe lokhu njengoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. USikhala ubotshwe nyakenye esetheswa umlando wokutshetshezela uDlakela ngemva kokuthunjwa lokubulawa kukaNkosazana Ali ngocatshangelwa ukuba kulilunga elebandla leZANU-PF umnumzana Pius Jamba Mkandi, yena osewalivumayo icala lakhe emthethwandaba. Emveni kokubotshelwa lelo cala wetheswa njalo elinye lokuthi wayephazamisa amapholisa ngesikhathi esenza uphenyo lwawo emthethwandaba, ebekwa umlando ukhuluma amazwi ayephathelane lo daba lokuthunjwa kanye lokubulawa kukaNkosazana Ali okuludaba obekumele luziwe lamhlanje. Phezu kwalawo macala amabili uSikhala uphakathi wokutholiswa elinye icala aletheswayo lokuthi wakhuthaza uZulu ukuthi atshengisele okulodlakela kusehlakalo somnyaka ka-2021 esasiqoqwe ngabenhlanganiso ye-July 31st Movement, yona ekhokhelwa ngumnumzana Jacob Ngarivume. Lokhu kutshengisela akusaphumelelanga ngemva kokubotshwa kukaNgarivume labanye bakhe. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zithi isisekelo sombuso siyakuvumela ukutshengisela ngokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.